Noba elizweni sokulenhlanganiso eziningi ezethula imbiko kumaphephandaba kanye lasemisakazweni. Uhulumende uqhubeka encindezela indlela inhlanganiso zezindaba ezisebenza ngayo ikakhulu emisakazweni ephansi kwakhe eyeZBC lezimpepazi. Imikhankaso yokuthi kusungulwe eminye imisakazo ezimele yodwa isile minyaka eminingi ichayeka edwaleni ngoba uhlangothi olubona ngezemisakazo olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe iBuzz lokho luncitsha labo abafuna ukusakaza izincwadi zokuthi basakaze zamalayisensi. Kodwa osokulethe kukhona onayikuthi labo abaphiwa lawo malayisensi basungula imisakazo efana le-Star FM le-ZFM bayaziwa ukuthi basekela uhulumende, osokulethe ukuncipha kwembono ehlukileyo emisakazweni emitsha lemidala ehlezi ikhona. Ofundisa ekolishini leMiguel State University MSU umnumzana Brian Kiwane uthe uhulumende lokho emadolo nzima ukuvulela amathuba emisakazo elemicabango etshiyeneyo lowakhe.
Udubesila leZimbabwe ngelokuthi uhulumende uyathatha isikhathi sokuthi akhulule ukusakaza lapha eZimbabwe. Singakhangela ama-radio stations aphiwa imvume yokuthi asakaze. Singakhangela iStar FM nohlangothi lwezimpepers. Sikhangele iDiamond FM konke ngama-projects ezimpepers. Sikhangele wonke asegweru lawana ngama-projects ezimpepers.
Unkosikazi Vivian Marara owenhlanganiso emele imisakazo yezabelo iZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS uthe ukupha imvume yokusebenza imisakazo yezabelweni kulungele ukuthi kunika uZulu ithuba lokuthi athole izindaba ngendimi zalezo zabelo.
Isimo sama-community radios khathesi asimanga kuhle ngoba akukabi lama-licenses asenikwe ukuthi ama-community radios akwanise uku-operator u-FM. So thina njengeZimbabwe Association of Community Radio Stations lokhu sikhuluma lohulumende ukuthi ama-licenses anikwe ama-community radios ukwenzela ukuthi abantu bakwanise uku-broadcaster indaba abazifunayo besebenzisa ama-languages abafunayo.
Inhlanganiso ebona ngokuziphatha kwentatheli izindaba kanye lemisakazo e-Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ ithi ilethemba lokuthi lokhu kuzakwenza intatheli izindaba zisebenze zikhululekile, kodwa ikhathazeke ngokuhlukunyezwa kwazo lapho ziqhuba umsebenzi wazo ikakhulu ngamapholisa lenkokheli yamabandla ezombusazwe. Inhlanganiso le ithi lokhu kuvame ukwenzakala ngesikhathi sokhetho lapho intatheli izindaba ziphathwa njengezitha yilabo abayabe belemicabango etshiyeneyo naleyo esakaziweyo. Umqondisi wale nhlanganiso umnumzana Loft Dube uthe uhulumende kumele adale umumo okhuthaza ukusebenza kwentatheli izindaba zingahlukumezwa.
Uma ukhangela indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo kuleli eleZimbabwe akula lutho oqhukile. Oso uguqukile ngama-statement esingathi ngama-statement avela kuhulumende asitshela ukuthi bazontshintsha indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo.
Kodwa loba imisakazo kaZulu ilephutha lokuthatha icele likahulumende ingcwethi emsakazweni umnumzana John Masuku uthi lesi sitha sesivame nasemaphephandabeni azimele wodwa lapho intatheli izindaba zikhanya seziloba indaba zithatha icele lamabandla aphikisayo kwezombusazwe. Umasuku uthi lokho akusoze kusize uZulu ngoba wenza indaba eziphuma emsakazweni kumaphephandaba la zingathenjwa.
Indaba yokuqeda ukusabalala kwendaba zamanga kumele isetshenzwe ngabantu bonke ikakhulu intatheli zindaba zonke. Intatheli zindaba ezizimele zodwa lazo kumele zingakhethi hlangothi, kumele zikhulume iqiniso njalo zingaze zaba zintatheli zindaba zokuphunga usola kuphela.
Kodwa ukubuya kwenkundla zebulenjini sokusize kakhulu ngasikhathi sinye kuphazamisa ukwethula kwembiko zintatheli zindaba kanye loZulu ezinye ezimqotho ezinye kungamanga. inkundla zokukhulumisana zibalisela ezebulenjini ezifana le-Facebook, Twitter, WhatsApp lezinye sezinikeza uZulu ithuba lokuthi enelise ukuhambisa imbiko etshiyeneyo ngesiphangiphangi njalo kungela kuvinjwa nguhulumende. UFaith Ndlovu eyinye intatheli izindaba yeZimbabwe uthi ukuza kwenkundla lezi sokuncede intatheli izindaba ukuthi zithole indlela ezikhululekileyo zokuhambisa imbiko masinya.
Ukubuya kobulembu njengomthatheli wezindaba kuyasinceda kwasinceda ngokuthi ukuthi sithole indaba khathesi sokulula, njalo futhi iyasinceda ukuthi nxa kulento ongayizwisisiyo uyakwanisa ukuyidingisisa ku-social media khonapho ukusithola iqiniso lakhona ungakabhali izindaba zakho.
Unobhala ugatsha lokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi bona njengohulumende bayaqakathekisa umsebenzi wentatheli izindaba, yikho besemizameni ukuguqula imithetho encindezela ukusebenza kwazo zikhululekile.
Hulumende inopa udzamu nechiremerera chinokodzera kuzuva rino cherechedza.
Uhulumende upha ukuqakathekisa umsebenzi walabo benza umsebenzi wokuhanjiswa kwemibiko. Nxa sikhangele ukukhululeka elizweni, kwengezwa ikukhishwa kwemibiko.
Loba kunjalo uhulumende utshengise uZulu ukuba ulakho ukuvimba ukuhamba kwemibiko lula ebulenjini, ngabe kwenze ngozibandlela lonyaka lapho avale ubulembu ngemva kokuba kube lodlakela. Nimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.